Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhlaka 26 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanqa uhulumende sethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama bond notes. Imali le ilakho kwethulwa sikhathi siphi?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo uphakathi kohlelo lokubhodabhoda ekhulumisana lozulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe.
UNkulunkulu alibusise ngihlobo zami, ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo.
Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Noki Ncube oyePlumtree ngokwenzakala emngceleni weBhambathi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Lanqa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama bond notes. Ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali? Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Jinamasa wazise kuyona le iviki ukuba uhulumende usezalandela umthetho ekwethulweni kwemali le lanqa ubesithi kasoze akwenze lokhu. Sokusicho ukuba kusukela ngomvulo amalunga edalela eParliament asezabhoda ngendawana zelizwe zonke ebuthanisa imbono kaZulu ngodaba lwama bond notes. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lekomidi yedale ebona ngezemali umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Ngokutsho kukathina masa ngoba sike saba i-committee ye ebona ngeze budget lemali ike yaba lomhlangano ngolwesibili ekuseni lo mnumzane uShinamasa uminister weFinance. Sithe simbuza ngalo mthetho njalo simbuza nomthetho owafakwa othwa khona ngayama owasetshenziswa ama-presidential powers. UShinamasa waphendula engani ngumuntu othi yena lo mthetho bawufakela ukuthi njengoba sikwazi ukuthi umthetho ofakwe ngama-presidential powers will expire after 6 months. So loge amendment ye reserve bank bill ngayenzela ukuthi nxa noma lo umthetho osu expire kodwa kutholakale kulomthetho yabuvela unjani oyabuvela ukukhona ukuthi kube lama lemali yona le yama bond note. So ukukhangelela kwethu ngokuthi ngaphandle kokubana ama challenges asenziwe e high court ukuthi kumiswe umthetho lwana ofakwe eceleni. Nxa ungasafakwanga eceleni umthetho wafakwa ngumgabe lwana owe-statutory instrument, kutsho ukuthi noma ukuphuza kwalowo owe-amendment ye-Reserve Bank Act ungaze uphuze, imali still iyakwanisa ukuthi beyifake phakathina kwe-economy ngaphandle kokubana i-statutory instrument isetwe aside lidale le High Court.
Manje lina njengamalunga edale litheni ngomthetho nalowo lakhona okwenzakalayo, kukhona yini lani elibona ngani njengamalunga lingakwenza?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni iParliament yona ikhona ingavalwanga. soke yikho akade sikukhangelele unanzi yangananzelela njalo ukuthi khona ngolwesithathu amalungu ebhayela eParliament amila atshengisuba uchamisa ama aphikisana lokuzama ukuthi umthetho lwana ungeniswe ngesiphangephange uchawi fast track lokhana wakwenzakala emasimini emaplazini ukuthi ungene kususpendwe ama indlela iParliament evele isebenza ngayo kodwa kwasokuthiwa ke asiqaleni sihambeni siye kuzwa ukuthi abantu bathini so ke ilukuze i-committee ye-budget lokwabiwa kwezimali ye-parliament iyaphuma ngomvulo isiyazama ukuzwa ukuthi abantu bathini ngalo mthetho wama-bond notes obuyayo njalo owethu umbono esilawo thina abanye ngokuthi akula mali eyake yasebenza ingathembakali ebantwini abayisebenzisayo as long as imali kungela iconfidence abantu abayiba bayisebenzisayo bengayithembi leyo mali kutsho ukuthi leyo mali ayisoze ihlale ile value.
Alo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lecommittee yedale ebona ngezemali ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo uZulu elokhu ethukuthele ngokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes la lanxa uhulumende esithi uzawethula lasikhathi siphi inyanga yonale ingakapheli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi kungani abantu bengathakazeleli imali le.
Abantu kabawa bazeleli ama-bond note ngoba akhumbula ukuthi ngo-2008 abantu bake bahlukuluzeka kakhulu ngemali zabo so kabasathembi uhulumende ukuthi nxa elethe ama-bond note lo lawo aza asoze abaqile yini bavuke abantu imali zabo zingasekho kumbe sesithwele amaphepha angathengiwe ongeke wahamba ngawo South Africa uye woda kulaba abantu abaningi bengasasebenzi so into indaba esebhudini abantu wonke bigeza kula mali kusekhileshini bona laba abathe baba nalo i-USDL abanamabhizinisi babandile imali zabo kaziya ngababhenki kabasekhileshi so ku-afektha into ephelele i-credit akula mali ekhona ngenxa yendaba zabo nalabo amabhizinisi omunye lomunye semile kamele abone okungazakaliyo kahle kahle ukuthi wena azaphuma
yini. Njengoba kukhanya ungani ama-bond notes asezaphuma, uZulu kaphuzanga yini ukukhonona ngalokho?
Ye, uZulu kakukudala waqalisa ukukhonona. Kodwa isiko lakhona yikuthi sikhuluma ngohulumende ongalaleliyo vele intando kaZulu, sikhuluma ngohulumende ongelani lokuthi uZulu uthini. Basebeqalisa bona nabo kwenziwa bomkhankaso. Yaba kunjalo ngakhona nje ukujwele ngama-adverti basenza imali eningi kakhulu bezama ukuthi ba-build i-confidence yabantu ukuthi abantu babathembe kodwa-ke lokho kwenzakala abantu futhi uZulu u-right ngoba kufanana lokuthi umuntu ma ebe wakutshontshela kumbe umuntu waziwayo ukuthi ngisena azwakala ukuthi ngisena yena lonke lethanini imali yami yena konke ngapha ndisibele akula muntu ongamthemba angaze akhanga uhlupho olukhona kakhulu ama-bond note ngokwayo ngoba sikeza ukubona amaningi amazwe aphrint imali kodwa uhlupho esibale i-confidence kasikembi uhulumende angayenza ama-bond note ngayekiyekele kuza lo kungidlula ingane okuzabulala okuzayenza abantu bagcine sebehlupheka yikho abantu baqhubeka bekhankasa noma kuphuziyeni noma ngakuphuziwanga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umfundo okuyenzele kwazi
susenzakala konke lokhu kuyini uZulu asekwenza
kumenge sibone abe opposition party abe-PF behambisa indaba yakhona ekoti bona be-NDC beqoqa abantu i-ZCTU ka-1 December next week i-ZCTU bela kobulawayo bafuna ka-bond note ngathi beqoqa abafundisi kukhulume ukuthi ama-bond note azahlukuluza uZulu kangakanani kanti njalo futhi mhlaka 1
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikombimba ePlumtree njalo sixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube ngokwenzakalayo emngceleni weBambazi. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabingelela linjani kona ngapha eAmerica.
Hayi siyaphila, kunjani kona ngapho kombimba njalo lithi kwenzakalani kanti eBotswana yeBotswana leZimbabwe?
Okwenzakala ngapha bekulomhlangano namili ngeWorldday lapha thakoza uCouncil esitshela lapho ukuthi ngoba eBotswana lapha igame yakhe ithi thathele impahla eziningi awazi kuthatha amagwili lama-orange manje uCouncil besitshela ukuthi sokukhanya sokubolile ku-warehouse iZimra ya-approach-a uCouncil ukuthi icela ukuthi ibe le ndawo efuna ukulahlela khona izinto zona lezi ezibolileyo. Yikho ke uCouncil besichasisele ukuthi hhayi yena ngokwakhe kuhle wabatshela mpela ukuthi khona hhayi ma kuwukuthi khona lezi ezinye izinto elizithathayo nazo zizothengiswa la nga-right, but ma kusiye harale kuthwalani konke la magwili labolileyo liye harale.
Lokhu yikudla okuthathelwa abantu abangena lakho bevela kubo South Africa le Botswana?
Ye, yikudla phela yazi ngoba abantu basishebo nje yazi uyakuzithwalela omalayitha bebuya lakho nje uzokudla noma eBotswana uthwele uyakuyithathelwa.
Ukhona bathi bekuthatha ukudla lokhu bekuthathela abantu bebengela njongo lakho na bebengakwazi ukuthi kuzadingakala ukuthi bakulahle?
Kuthi ukuthi phela into yaseZimbabwe ntungamini mina ngibona ngathi okunye kuba lo mhawu othize jasi nje uyazi bephe ukuthatha nje uyazi mathi sikubona ngamajelasi athize esiwanazelelayo ngangoba ma esokubabolela sokuse ngoba bebekwazi vele ukuthi ma bethatha into ezinje bezibeka ku-warehouse zizabola. So i-youth yakhona ukuthi bebathathele zibole sebefuna ukulahlela futhi semplet endaweni yethu kunukele thina kutho ukuthi angezi indlela kulo mhawu othize njalo labantu abasebenza laphana eboda ngabantu abaziphumela kwezinye indawo yabo.
Sike sabona njalo izulu lisenza umonakalo omkhulu ngeviki edluleyo khona ngapho likhukhule imizi embalwa. Uminjani umumo kwamanje?
Intukamili imvula iyenze enye into enzima khona lapha especially iqale esibudana khona lapho kundawo ukuthi awusesibudana kusejithume kodwa lapho esikhona ngapha hhayi ibingcono line okunye okumahansayo bathi belesina ngamatshe alingana lesibhakere abulala amawindi babulela inkukhu imbuzi hhayi imizi ihle yahamba. So kodwa-ke esikubongelayo induna nocouncil bazamile lo MP lo-DL ngibona ngathi iripoti ngihambise ucouncil nenduna ngoba hhayi induna ekhona kulezi nsuku umbimba hhayi ngingazathi yindoda bazamile baphiwe amatende besikhona ngolwesithathu sithengisa baphiwe lezi ngubo lokudla lamasepa babuya induna mina into ezame ukungichaza iyenze le sintu kuhle kwakhitshwa umuntu waya komanyanga wayabika okuyikho kuqhakathekileyo ukuthi ma kule ngozi kuyebikwa ngoba soke sikhathi ma singanazulu sihamba siyekuthweni but ma sesile ngozi izulu seline kakhulu kasikwazi ukubika kodwa-ke induni ikwanisile ukukwenza lokhu ikhipha abantu bayabika.
Hhayi siyabonga baba Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Alami ngibonge kakhulu ukuthi kodwa sizamele ukunikeza nama-advise ngibosi-contacta ngoba kuba lama-problems amaningi ngapha sithole ukuthi siyashwela ukuthi sizabika njani.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngugama namle. Ngugama namle.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 605 lo 156460 la ku 136860 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini kube internet kukhele ethi www.voaindebele.com. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo uxolo lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Raphael Khumalo ongomunye abathi yibo inkosi yamaNdebele.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kani.
Kuyini okubangele ukuthi ubhodabhode ngendawana zelizwe sizwa kuthiwa kukhona lapho oke wafika khona ukhulumisana loZulu?
Kusukele kuba bantu yibo abasele sifiso bona yibo abazigoqileyo ezigabeni zona lezi esesifike kuzo ukuthi baze kuzwa inkosi yabo ikhuluma phakathi kwabo lokuzagxoba ezindaweni zabo bakubeke ngaleyo ndlela. So ngasengiresponda ke mina to their call.
Okokuthokwa kathesa usufike kweziphi indawo?
Ye, ayisiyonto eqale kudala. Abantu bakhona kusungulele ebantwini abathize ababekhona ngomkhosi wegadade. So last week besiselowagwelo izolo besisenyama yendlela.
Ya, ungasitshela ukuthi lapho ohamba khona bakwamukela njani?
Aba namukela kuhle kakhulu, kuhle kakhulu. Abantu baphakathi bokuhlupheka kanti okokuthi abantu abaningi ikakhulu bona laba babe bekhuluma izikhiwo abakuzwisisi ukuhlupheka abantu abadlule khona. Abantu baphakathi kokwesaba, bayehluleka ukukhuluma inhlupho zabo ngoba besesaba. Abantu baphakathi kobuyanga, abantu bagcina izintandane, izinto zonke ezingadingekiyo zona lezi ezenziwe ngabomo. Ngakho nxa umuntu efika esazi bekhangela ngoba ngabantu ababaziyo ubukhosi lokuthi ubukhosi kumele bube ngobabantu, babe bezwisisa ukuthi finally ekugcineni uNkulunkulu seze wabazwela. So bakhuluma inhlupho zabo balandise, kwesinye isikhathi kuze kube nzima lokuthi usuke masinya ngoba umuntu ngamunye ngamunye uyabe efuna ukukhuluma akutshele libabili inhlupho zabo.
Ngobani kakhulu abakwamukelayo njalo abaqoqa konke okuyaba kusenzakala?
Abantu ngendlela abaqoqana ngayo abafuni kakhulu ukuvezwa ngoba ngabantu, abantu baphile kwesabeni. Kuningi bethuselwa, kuningi betshaywa, bakubona ukufa kwezihlobo zabo labo badlile ekutshayweni. So bayakusebenza nje belesi fiso sokuthi lokho asebekubonile lalokhu asebethembele kukho sekufikile kubo, sebefisa ukuthi abanye abantu bayizwisise leyo ndaba ukuze bayixhase ibe ngabantu abaningi kuze kube lethemba ebantwini. So kuba le nkokhelo ezijiyeneyo ezezigaba labantu, kodwa kuvame nje ukuthi kusungule ngabantu bese betshelana lalwana, batshelane lalwana, bacelane labathungameli babo ukuze konke kube kuhambe kuhle, kube semthethweni ngokwendlela imithetho yakhona lapha ephethe ngakhona. Kodwa kuyabe kungabantu nje izakhamizi kwezinye indawo besiqale khona bekungabantu nje abangabathungamele ngendlela yabo yokuthiyana, baqoqa bona abathungameli labo. Kodwa saphuza njalo kuyafika ngoba sasuka sanahlela and sanahlelela i-more than 2 hours sesiphinda sesibuyela emuva singikhona siyaqalisa uhambo. Safica abanye abantu sebengani abanye sebehambile ngoba wabe velele ezindaweni ezikhatshana. Kodwa esabaficayo sabafica babakuhle.
Labo ke abathi bona kawusuyo nkosi yoqobo bona bathini nxa bebona usukhulumisana loZulu?
Angikwazi ngoba abantu baneenjongo zabo abafuna ukuziseza. Mina okukini ngihlutshwa kuphela into umuntu omningi ongeza layizwisise ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakamthokazilabo. Ukuhlupheka kwabo uyakwazi, ukubonile, okunyakukhulumeki. Mina le ngikubonayo, le ngikuzwayo, engikukhangeleyo, le ngikuzwayo ebantwini bekukhuluma okugcwele lokwesaba osekubaparalyzile, wabenza bangenzi lutho. UNkulunkulu lokho ukukhangele ukufaka enhliziyweni yami ubukhosi bonke lobo abantu abakhuluma ngabo futhi hheyi lo kayishiyele bona yibo ibona yibo bazafaka ngesikhathi sabo bathini bathini kunzima ukukuphendula lokho kanti ngoba abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo. Mina ngihlutshwa ikuhlupheka kwabantu injongo enkulu emoyeni wami engafakwanga yini efakwe nguNkulunkulu ikuthi ufuna uyangisebenzisa ukuthi kumele abantu laba bakhululeke kungakhathalekile ukuthi imbadalo yakhona kuyini ngoba abantu laba kayisiyo indaba yami kayisiyo yokutshona ngixokozela ngokuthi inkosi zizani inkosi yasobani ngoba ayisikho lokho okumgqoka lokho.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, ngiyabonga Gandhi. Ngibonga labalali abe Studio 7. UNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo. Ukuze likhululeke kudala lacindezelwe. Kusukela ngezikhathi zabelungu alisayazi lokuthi into yakuthiwa yinkululeko kuyini. UNkulunkulu selecebo elikhulu ngani. Uceleni khona lokho kuNkulunkulu.
Hayi, lathi sibongile.
Hayi, ngiyabonga kakhulu kanti. Sesikubusisa.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo ebesixoxalayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana. Eye Women of Zimbabwe Arise, iWoza, sicubungula udaba lokuswelakala kwamanzi.
Ukuswelakala kwamanzi kuyathinda kulo mama ngoba yibo abaphekayo babawayithayo and ithola khona lapho ukuthi emalayinini khona lapho kulokufuqana sokulalabo babazibekayo abajaha abakhulela ngala msebenzi otholwa beyibo angikwasiba bekhethwe ngubani ukuthi babeyibo abanikazi besibholane nkompana uyathola ukuthi sebengenisa amantombazane sokukhonjwana sokusiba lezizise eziphuma khona lapho ngemva nesitiyeni ngalezi khathi sebesikhangela ukuthi ubani uzithwelilekhulunyashanise esibhoraneni ngizangathi ngapha. So ikompana kuyahlukumeza umama ukuthi umuntu uyabe sefuna amanzi khona kubulayinela ukuze uvuke ebusuku kwezendawo uyathola ukuthi ona impombi ziphandle kuyafaka abantu ezingozini konke nomama lamantombazane engozini. So esikhangela futhi wena ukuthi kuvamile ukuthi abantu bezincede lapho izinto leziduzo kwamaganga sesikutholile ukuthi wena uthi umntwana udlenguliwe besiyazinceda egangeni nxa ukuthi asasebenzisa amathoyilethi ngoba kusaflashele. So udubo lamanzi sibili lithwalisa nzima abantu bonke ikakhulukazi omama lamantombazane abayibo abakhangele ngezemizi lalapho kugulwa khona. Okunye esinanzelelayo kube kwawale imfa futhi imfa abantu abuthene amanzi akula manzi kuyahlukumeza konkeyana. So indaba ezikhona endabeni zamanzi ukuthi omama imithwalo yabo iba mningi kakhulukazi kathi singakhalela vele ezomnotho wena mangahle funa uyathengisa awula manzi endlini. So kumele ubone ukuthi ngizahamba ngiyethengisa kumbe ngiyechitha ithuba lami sesibholaneni. So into ezikhona zenezo ezixukumeza omama.
Ye, ezibholaneni lapha indwendwe lezi ziyahamba yini?
Abantu batshona bemile ngoba ngathi esingithengi ngidlula ngisiza ngapha emsebenzini ekuseni ngidlula ngithole even ngathi izolo ntambama ngithengi ngidlula ngathola amaphele la emile ngale old amaphele la emile. Namhle sendingadlulela ephilani ongangukuthi i-water bowser lawo kayibuyanga ngoba ngithemba babuza abantu bathi ayi city council kayibuyanga ngathi so line bathi ayi uchiya khonapha yabona ukukhangela ukuthi bengatshontshi. So abantu konkana amanzi ka-city council lawabhawuza ahambisa kahambisi ngesikhathi uye esibholaleni izigali zakhona uyathola ukuthi amanzi akhona kuthola akakahobhozi manini uyathola ukuthi omunye lamaphela ngu-5 omunye usekuthuzeni kwelayini belekhoyithela beke udubo oluhluphayo kakhulukazi nakuyaqondiswa abafana laba abatholakala beyibo omakhonya izinkunzi zesibholaneni ukuthi abantu balayini kuhle beziphathele amanzi kokuhluphayo khona ngoba yithola ukuba ulongeniswana khonkuyani ukuthi ayi ubani ngiyamazi ubani ngifuna ngikhombe ubani kwathini thini yikho okuhluphayo khonaphana batamanzi nalazi namabhawuza yebo ifikanse ningathi yazama kodwa hayi akweneli ngoba iyeqisa yathola ukuthi abantu baselayinini lamapheyila lamaonxa amapheyila abo abantu ibhawuza ingabuyi
lina kukhona elizakwenza ngalolu daba njengenhlanganiso
okukhona ukuthi kathi sibe sikhulumisa nalama-councillors ukuthi khona babone ukuthi ama-boreholes asetshenziswa njani ngoba ifuna kunakulo dubo kakhulukazi lokuthi khona nxa i-city councillor iletha amanzi ibone ukuthi iletha ngomlayini amabhawuza ngoba khona ukuthi bafika njengokuthi maybe behambe emafletini uthola ukuthi wonke umuntu sekuya khonapho sokuthwala kodwa kangathi maybe ilayini leyo yama-14 ibhawuza leyo ngeyama-14 lama-13 lakhangelenelilaphathathaneni uzaba le order kathi siyathola ukuthi bafika egceyeni wonke umuntu sebuya sokuthiwa le diboroni and khona ma kulokufuqana okunjalo omama labantwana kakhulukazi ngiyayenzele kakhulukazi abantwana ngoba yathola ukuthi balama-5 likhabo sebaphushwa elayinini kona kuthambuza umntwana ukuthi ngane ubuyile mhlaya logogo kasayinele isinyawo zibuhlungu suzama ukuthi lawo mkhele uba buhlungu ngophana kuyahlukumeza abantwana esikhangela ezikolweni futhi abantwana amazi nalife hambe esewathwela nzima ngendlela abantwana baphinde bayathathe bahambe lapho esikolweni uma ngokuthi ngakwenzakala i-city council ibone ukuthi ezikolo njengoba izikolo zavuliwe ibihamba maybe ngelanga lebhawuza iyethela esikolo ukuthi abantwana bengathatha amanzi ezindlini babuye lawo emkhaya
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oliphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi ke siyabonga sithandekile. Basiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethulwa lamhlanje lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kuvikezana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.